ukuthi lahlekelwe njengebandla lezanu PF njengesizwe seZimbabwe. Yibo phela abadala bethu laba abebawaphemba indlela eyaletha uzibuse lo esikhuluma ngaye namhlanje. Kuphelelanga uzibuse ngokukhulula kwelizwe leZimbabwe, nokukhulula kwelizwe leZimbabwe kungabalwanga amadoda anjabo Simon Khayamoyo, amadoda azimiselayo asebenza gadala lokuletha uzibuse kuleli lizwe leZimbabwe. Amadoda asebenza lobaba uNkomo, yiwo amadoda lomcabuko lwana lokanyongolo emsekuletheni uzibuse inkululeko eyiyo esilayo namhlanje.
Liza mkhumbula ngani kahle kahle ubaba uMoyo?
Ngokuzehlisa khe ikakhulu ekufundiseni abatsha ukukhokhela ukuhlonipha abantu, ukusebenzela abantu ngokwabo uKhayamoyo. Ubaba uKhayamoyo zonke zobugwelegwele lezi entweni ze-corruption wewakomuzi kubalela ibizwe lakhe li ubaba uKhayamoyo ndoda yasihlanzekile kakhulu, indoda sile ngathi sibili nxa isenza umsebenzi iyabuyenza njengomsebenzi enganikhathiwe sikilisenza ngokuzimisela ekwenzela umsebenzi wayo nguKhayamoyo lo. Angeke ubale nduze zedungamile uze kuthiwa uKhaya laphana isandla wafaka isandla entweni enje kumbe watshontsha kumbe wayenzani, hhayi ukuthula yiko kube kukhona kuphela uKhayamoyo lokusebenzela isizwe.
Kunhlelo zentuthuko lapha lingathi wayephakamela phezulu yini ikakhulu ekuthuthukiseni isigaba semathebeleleni impela?
Obaba uKhayamoyo ngabadodalana ayesithi yona nxa ekhangela ekhumbula ayesebenza njengaubaba uNkomo ababesilizwe ngawe yi-national leader awumelanga uzikhomfayine kuvillage yakho, kodwa njengokuthi nxa uyi-national leader njengabojohn Nkomo, uNkomo wayenxa ekhuluma ethina hhayi amadoda ahlanzekileyo njengabo Nkomo ayithi hhayi I'm a national leader akumelanga ngikhangele ingakhaya kuphela kodwa ngikhangele ilizwe lonke. Kuningi kodwa akwenzileyo uKhayamoyo okukhanyayo ukuthi evine kuministry of transport kuyakhanya imisebenzi ayilekt ayenzileyo iyakhanya nje imisebenzi yonke ayenzile, even ngesikhathi engu-ambassador e-South Africa uya imisebenzi yakhe kwabantu bakithi abebekhona ngale nase-South Africa ukuthi ubancedisile kakhulu abantu abaningi. Yiyo imisebenzi esiyikhumbulayo kababa uKhayamoyo.